atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtozo umuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 19 Mabasa 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwela impi yenkululeko.
Ilanga leli lokuthi liqabange nabanye abantu abangena amagoshi behlangana nezilwane, behlangana nezinyoka, behlangana nako konke okubi.
Kodwa abanye bathi kunzima okwenza ukuthi lokhu kwabantu bathakazelele uzibuse.
Njengabantu abasebenzayo, uzibuse ikakhulu ngolo nyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu.
Seliqalisile ikhefu lephasika, incwadi ebona ngokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo ithi kuqakathekile ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi emphakathini.
Siyabona khonokhana ukuthi kuhlangane kukhulume, abantu bakhala abakhalayo babhodlise umoya, babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process.
Sizalethulela umculo wembongi uLikhwa Ncube otshaya kuzwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi sesifikile isikhathi sokuthi abantu besebenze ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe elifikise iminyaka phose engamajumi amane kazibuse izolo. Abalandeli bebandla leli bathi kumele uZulu akhumbule ukuthi wabhubha abantu abaningi ngesikhathi sempi yenkululeko ababefuna ukuthi ilizwe libe lozibuse. Kodwa baningi njalo abantu abakhala ngokwenzakala elizweni khona manje abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule ezombusazwe lezomnotho ukuze kube lenhlalakahle eZimbabwe. Omunye wabakhuthaza ukuthi kulondolozwe izifiso zalabo abalwa impi yenkululeko ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Asholanga lethu ukuthi siye selfish, ilanga leli lokuthi liqabange nabanye abantu abangena amagoshi behlangana nezilwane, behlangana nezinyoka, behlangana nako konke okubi, befuna ukululela ubana iZimbabwe izimele yodwa, bengelampenseni, bengelamkholo, bengelamedical aid, bengela konke lokhu esesikuthola namhlanje. Basinika khona thina labo namhlanje balele abanye basemathuneni angavezwanga, abanye basemathuneni aveziweyo. Kodwa-ke oqalile ilanga elokuthi nxa ungumntwana weZimbabwe zikhangele uzibuze ukuthi uvela ngabi uya ngabi.
Singathi-ke kodwa kulabanye babagolide abangani bathi okwenzakala kwele Zimbabwe ayisikho lokhu abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Kambe ungathini ngabantu abanjalo lapha sikhuluma ngabanye abalwa impi yenkululeko le?
Abaqhumanga baqinisile sibili, asizange silwele ibana iZimbabwe ibuye imirijo ngale esiyibonayo namhlanje. Asilwelanga ukubana sibuye sizophophunga sisodwa. Asilwelanga ukubana iZimbabwe leyi namhlanje ufune wena ukubusa by genius. Yikho esesibona namhlanje. Sibe khona abanye abangelandaba lokuthi kona ophambi kwakho uminjani, omri wakho uminjani. Baze baphume baze bayocela lezijeziso lezi eziyizinto zama-sanctions ezivela enelike khona lapho elikhona lina. Kulabantu namhlanje abaphuma seceni lezinjalo and ngiyazibuza ukuthi abantu labo abanjalo bavela ngaphi, bamthole ngaphi konoku, ngoba ayisikho okwalela ngalaba abafayo kanye sitshela okwala iZimbabwe izimele yodwa. Lokhu sho ngabantu asebedinga bona ubukhosi by hook or crook. Lokhu ngiyakhuluma namhlanje ekulukuzwise futhi kubana ayisikho konoko. Abantu abalwayo, abantu abalahlekelwa zimpilo zabo, abantu abalimalayo balwela belimala bafela ukubana iZimbabwe ibe ngethu sonke, singavumeli isitha sibuyela manje sixabanisa kugcine sokusenzalo kulo mndebele, kulo mshona, kulo mkhalanga, yet thina singabantu banye abantu abansundu abamnyama
inxa sisikhangela ke uhulumende okhona kathesi ikhanya ngazani udonsa nzima sibe inxa sikhangele ezomnotho kambe kuyalunga sokutheni
akula uhulumende ongadonsa kuhle elabantu ababhiliza bephakathi lokhu ngizawunika umzekeliso wendelika khona benikhona e-America ngemva kokhetho lukamama uClinton lobaba uTrump umama uClinton wathi edlebeleziyelwe ngoTrump impumela yaphuma ukuthi hhayi uTrump uyinqobileyo umama uClinton wathi hhayi okusalayo kwenzekele okwenzekeleyo kodwa imelika ilizwe lethu asilifakeni phambili ngilesifiso lokudinga lokuthandaza ukuthi ngabe abakithi labo nga bangenelwa umoya nalowo ukuthi wenza ubona nto ucontshelwe kumbe kuhambe njani kodwa ufaka ilizwe lakho phambili
bayakhala abantu bezimbabwe abaningi abathi bekunzima ukuthi bathakazelele uzibuse ngenxa yokuthi bathole nzima ngokuphandela imuli zabo ukudla lokunye okuthiyeneyo bathi bayakwazi ukuthi ilizwe lakhululwa nzima kodwa sokumele ukuthi kathesi nga sebehlezi kahle omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Percy Mcijo umqondisi wenhlanganiso ye-Streetwise Informal Traders Association othi abathenga bethengisa impahla bathole nzima kwele Zimbabwe
njengabantu abasebenzayo uzivuse ikakhulu ngolonyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu ikakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi umuntu wonke emhlabeni lapha uyaba lesikhathi lapha afuna ukuthi nga uyathuthuka khona njalo kuba khona ezinye izinto ezivalayo ukuthi athuthuke sathola ukuthi lele lizwe lakithi ilizwe elingelamali yalo okutshengisa ukuthi intuthuko yona ikalutshwana sesikhangela abantu abazisebenzayo kunzima kakhulu ukusebenza umuntu edinga imali angathenga ngayo izinto ngaphandle kwelizwe yikho ke i-independence yalo nyaka kayitsho lutho kithina kodwa-ke ngathi mina iyakutsho yikuthi itshengisa ukuthi thina njengezizalwane zalapha ezimbabwe silokhu silomlando wokuthi ilizwe leli silimise ngendlela eliza letha khona intuthuko ebantwini okwamanje akula ntuthuko ekhona ukuthi abantu baphila nzima ungakhangela izinto ziyakhwela ubuthumthumu kodwa okutshengisa ukuthi izini labantu abasithengelayo abenelisi ukuthenga ngendlela okumele ukuthi ingasiphathisa njengabantu abasebenzayo
ye wena-ke nxa sikhangeleke isimo okuyiso ubona ngazani ungazithuthukisa njani loba nje kule nkinga zonke lezi ezibapho
engingakwenza kuphela kuyabe sokusitho ukuthi akula ngenye indlela sokuyikuthi umuntu enze izinto ezingekho emthethweni okufana lokuthi ungene lezinto nxa uzithenge ngaphandle kwelizwe zingaze zadlula lapho kumele ubhadale khona imithelo ngoba kuyatshengisa ukuthi lapho ubhadala imithelo kuyenza ukuthi le ntengo iphakame okuyakwenza ukuthi labantu abathengiselayo bengenelisi ukuthenga yikho ukuze izinto lezi zingale ntengo iyakwenza ukuthi abantu behle ukuzithenga kusho ukuthi imithelo kumele layo yehle kumele imithelo ibe phansi kumbe ingaze yaba khona ngokwakho sithanda ukuthi njalo sibonisane ukuthi yona imithelo evele ithelwa ngabantu abasebenzayo bethenga izinto ngaphandle kwelizwe imithelo layo eyenza ukuthi abantu bangaze baphumelela kulokho abakwenzayo ukuthi ilizwe lakithi siyakwazi alila msebenzi abantu baphila ngokuzisebenza yikho kumele ukuthi kuyaba lula ukuthi abantu bathenga izinto ngaphandle kwelizwe baphinde benelise ukuthi bazithengise bathole inzuzo engcono okwakhathesi zathola ukuthi even lokudinga i-foreign currency kunzima ngenxa yokuthi iyadula iyabe lokhu iduliswa okutshengisa ukuthi lowathi siyathenga izinto phandle suthenga ngemali oyithenge nzima ubuye njalo futhi uthengise nzima yikho-ke kunzima sibili kuzo zonke indawo ukusebenza esikwenzayo lapha
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule isimo esibi somnotho kwele Zimbabwe abantu bezimbabwe njengomhlaba wonke jikelele namhla bananza ikhefu lephasika abanye behlulekile ukwethekelela izihlobo ngenxa yokuswelakala kwemali loba kunjalo baningi abakhonza uNkulunkulu endaweni ezijeneyo njalo bazaqhubeka bekwenza lokhu kuze kufike umvulo ngeviki ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lo mfundisi Josias Mudenda we-Methodist Church eBinga.
Sithanda ukubonga iNkosi ngalesi sasakalo esikhulu kangaka lapho esikhumbula khona ukuhlupheka lokufa lokuvuka kweNkosi uJesu. Ngithabantu ngahambe enkosini yePhasika lapho esiyakhangela khona emuva esivela khona njalo sikhangele phambili lapho esiyakhona ngoba bonke kusemandleni enkosi. Bakama kube ukubana kube lePhasika enhle ebantwini beZimbabwe. Loba izinto zinzima kangaka kodwa inkosi iphakathi kwabo. God is in control.
Singathi ikhefu leli vele liqakatheke kanganani mfundisi Mdenda ebantwini beZimbabwe?
Liqakathekile kakhulu ngoba phakathi kobunzima siyakwazi ukuthi ukhona owazinikelayo umhlalaka wenkosi ukubana esule bonke ubona bethu. Sahlala kuthi asenzelwanga abakholwa kuphela, senzelwa umuntu wonke ngoba yena uNkulunkulu ngokwakhe wephila phakathi kwethu wasitshengisa njalo wasipha lokho ukukholwa egameni lakhe.
Lo ngumfundisi Josias Mudenda we-Methodist Church esixoxela eseBinga esabelweni seMatabeleland North. Sikhangeleke okwethulwe ngamaphephandaba kweZimbabwe. Umthethwandaba umisa kancane udaba olwethulwe ngabalandeli bebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa abafuna ukuthi kungenziwa umhlangano omkhulu webandla leli weCongress ngenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba leDaily News. Kuthi-ke iphephandaba leli libika njalo ukuthi inhlanganiso ye-Afri Forum ifuna ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority lucelwe ilizwe leZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe alethwe kulelo lizwe lapho azathoniswa khona icala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels amthola elabantu bakhe ehoteleni bephuza utshwala. Kwesobuya njalo-ke iphephandaba le-Chronic elithi kuza kuna izulu elinengi endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi sekhefu lePhasika. Sonke isikhathi senu khona manje likhumbule phela ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele khonokuyana-ke we-audio lisithumezele umlayezelo kunombolo ethi 0120246503180 nizaphinda njalo 0120246503180 ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu kwele Zimbabwe.
Mina ngikudule njani sengingena kwezekuseni nasekami iyahambelana kuzibuse mina bangazithayi ngibiza ngithi inkululeko yezana. Xa singabuyela muva ngo-1980 kubuhlungu kabi ukuthi thina eyikhe sanxuswayo sisiyalila ilizwe ukuthi sasinxuswele ukuthi sikhiphe amakhulumo sasuthi asibakhipheleni siyasibuze naleyo mbuzo thina sano nabalungu ukuthi kambe sasibakhiphela nabalungu sasibakhiphela uyini esiyibonayo ekhona. Kuthe ngo-1980 abalungu benika uRobert Mugabe umbuso akhona ithola ma-ukhetho linikwa umbuso abelungu. URobert Mugabe wahle wabumba abelungu namakhoreni ukuthi bayebulala amaNdebele. Kambe namhlanje thina amaNdebele nxa singathi sile nkululeko siyekhanya sigida labo kambe sebe siphelele na nxa singagida labo ingoma yabo yenkululeko siyigide labo siyabe siphelele na? Bengakasitsheli kuba besibulelela unkomo watshengisela ukubani wayengalweli ukubusa yena wayelela inkululeko yabantu bezimbabwe. Sithe sisathobele nesiphethe izikhali unkomo weza labo wazothatha izikhali wabanika kwakutshengisela ukuhlonipha okukhulu ukuthi wayefisa ukuthi eyinqondo yaso ukuthi sesikhululekile okhulile onguye uthethe imbuzo kakhokhela isibutho akhokhela indlizwe wathatha izikhali wabanika pho unxeke ngasitshela kathi sebeinkomo sabanikile izikhali zethu sasala singasela lutho base besibulalelayo kuyini okungasiza sigide labo ingoma yeindiphendensi sigide labo ngemva kokubulawa kambe nxa ngovulo nje wakuthiwa yi-easter nangakuthembeka kuhle nomuntu kwakhona ngovulo nxa kungathiwa khona kulodili idili likajuda iskariyoti yalabona amadoda ayebulala ujesu lojesu lonina kajesu kambe labona abantu bayo bengagida ndawonya umama kajesu nayengagida labo uyabethelele na
mina ngihlala enkanye uhlupho esibhekane layo ngihlala kule ndlala emakashayo elizweni lesimbabwe kubuye njalo izinto ziyakhwela nsuku zonke ngemali yokuthenga kasilayo ngiyabonga
mna ntabasebenzi besikhumbula ngapha emakhaya siyathupheka lapha kunzima ngapha
siyabonga basakazi mina ngumahlubo mahlaba ngilapha ejohannesburg esouth africa lokho okwenzakala ezimbabwe kuthanda ukuba buhlungu isimo sangikhona asijabulisi ngesizathu sokuthi abantu vele abasebenzi ma izinto zibuya zikhwele ngendlela enje so impilo yabantu izabazima kakhulu izulu kalikho indlala inkulu kakhulu elizweni abantu abasebenzi le ndlala ikhona hayi kubuhlungu kakhulu lokho la madoda akithi athembekanga ngabathembekile abezasidingela uncedo kwamanye amazwe manje pho njengoba besehluleka ukuthi bethembeke ebantwini abatshayala izulu le esayikhona idayi hhayi ubuzima bukhona mpela kuzalamula inkosi ephezulu
hhayi izimbabwe yethu inzima le sikhangelane kathesi lokuthi nanso imali yangikhona kuthiwa libhondi ibhondi liyawa kathesi ngakhangela lapho esikhona mina kathesi ngikhuluma ngiseplumtree emfowenzi kodwa isimanga ukuthi ibhondi kathesi idola bathi i-R3 so manje izimbabwe izalunga kuthini enye imali isiwa kabuhlungu kangaka bese siphose sajwayela sithi idola siyi-R5 kodwa manje ngasiyehlile yakuba yi-R3 ngapha izinto ziyakhwela ebulawayo ikhesi yethukele besijwayele ukuthi yi-30 something kodwa kathesi isibiza yi-$50 hatshi izimbabwe inzima kuzolunga kodwa kamboni kulunga kwangikhona ubukhokheli bethu umbone kakukho ngoba kabukhangeli izinto eziningi
siyabonga kakhulu-ke labo-ke ngabalaleli be-studio 7 nabasithumezela imilayezelo yabo sicela lawe phela lapho khona usithumezela umlayezelo wakho ngokufithizela i-audio khonapho-ke kuwhatsapp kunombolo ubesithumeza kunombolo ethi 1-202-465-0318 siyabonga sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ugwalo olujulileyo olothulwe ngumnumzana Robert Mueller lophenyo lokwenziwa lilizwe lerussia ngesikhathi sokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 emelika luveza ukuthi umongameli Donald Trump wazama ukuxotsha uMueller kodwa ubona ngezemithetho e-White House umnumzana Don McGahn wala ukwenza lokhu upapa weRoma upope Francis ngolwesine ugese inyawo zezibotshwa ezilitshumi lambili njengalokhu kwenziwa ngujesu kristu wagezisa ayesebenza labo ababelinani elifanayo engakathathwa yilabo abayefuna ukumbulala kuhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa lo mnumzana Chilton Moyo oyingcwethi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo obizwa ngesilungu ngokuthi ngucounselor ake sizwe ekhuluma ngokuthoba inhliziyo zalabo ababulalelwa abazali babo ligugurawundi
kuzaqala ekutheni lo lalowo umuntu uyafisa ukupholisa umoya but ukuze umuntu afike ekupholiseni umoya kuzadinga ukuthi kube lokubuthana kwabantu bekhulume ngalinto ngoba uyabona ukuthi i-ground ibilokhu isenziwe icala phela ukukhuluma ngayo yikho bekulokhu kusenza abantu bazonde ngamandla so ingavulelwa ukuthi umuntu lo nalo akhulume kuzaba right
okumele kubambe sibili athi ye sesikwenza lokhu mbani
okuqala kukumongameli welizwe ukuthathe ebantwini siyaxolisa nge-ground kwaba nje akhuluma iqiniso nothi amanga lawa abahlala bewakhuluma angavelenze njalo uza clear ingondo zabantu ezinene ukuthi kube sekuhlalwa phansi ukukhuluma khathesi ngathi kuphonga ukukhulunywa emanyuziphepheni akukabuthaniswa abantu ukuthi abantu batsho ubuhlungu abahamba kibo ubuhlungu ababuzwayo ukuthi ngobani ababulawayo kwakutheni uyabona khonokhani ukuthi kuhlangane kukhulume abantu bakhala bakhalayo babhodlisa umoya babhodlisa umoya that's the beginning of the healing process uma kungaziwanga njalo hhayi siyabe sokho sixoxa emanyuziphepheni but sisenza abantu bazonde ngamandla lathi sinje gifts isimelele kolokho siyafisa ukuncedisa abantu bakithi njengama-counselors but kuzadinga ukuthi ku-create that kind of umumo ukuthi kuyakhulunywa nge-ground kungala kwesaba
siyabona njalo kulalolunye udaba khonapho esingaluhlanganisa khonokho ukuthi esintwini kungani kuyazila ukugebha amathambo omuntu wabhubhayo pho ke nxa sokuzalungiswa khonokho ke ukuthi abantu basuswe lapho abafaka khona kuma-mass graves bayangcwatshwa kutsha kambe lina lizangena njani khonapho njengama-councelors ukuthi lithoba abantu inhliziyo njalo
ukungena sizangena njengo-councelor lapho okuvele kulobuhlungu khona kumele umndeni abantu laba kabazange bangcwatshwe abantu bantu laba baphonga ulahlelwa emgodini ayisipho ukungcwaba lokhana kwakusenziwa abantu baphonga ulahlelwa emgodini njengezinto so kuyadingakala ukuthi bangcwatshwe mina ngokubona kwami is not irreparial njengoba bekufaka mina ngokubona kwami ngikho abantu bezangcwatshwa ngoba kabakangcwatshwa all these years bebengangcwatshwanga bebephongulahlwa egodini so khathesi sokuzamela ukuthi kuyiwe emagodini lawa bayekhitshwa kukwenzela ukuthi bayebekwa kuhle lo nalo ngendlela yakibo abantu bapholise umoya see ukuze abantu basile in this thing kumele bavunyelwe ukwenza what they believe ngabantu baba bafileyo
lo ngumnumzana Kilton Moyo ingcwadi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo sixoxe laye ekobulawayo
okumalo nangamakhosi okumalo nangamandla okumalo nangamakhosi
Gustave David Ntombi umthuzo zofuthi njalo mabona bula nje ngokunanginangi namhla engayisiyo ngulikhumfu kancube ngizele enkayi ngithengizele enkayi ngakhulele lupane indawo zonke zoyithwi indawo zakithi
wadlula ngalitshona bantu ngabanqoba sindlovu ezibantu sindlovu ezimaqoqombela linelathi umuntu liminyanga ngendaba linelathi izinto ezimbili ikhambi laphuma lilinye linelathi ukuzimlenze kwabulawayo onkomo zabhula inqaba ngempondo wena sengvome zahamba mantu ngamatshe mantu ngaluhlaza bantwana benkosi
albumu lithi ngaliwe ialbum yeles for lithi ngaliwe lokuqala lithi first chapter second one lithi still I rise third one lithi believe it or not lithi ngaliwe yilo likhona kade selengoma ezifana lezilabo nomalanga ongiqome labo bakukhumalo ingoma ezimnandi ezidabisayo imbongi ifaka kakhulu ubumbongi babo ezingomeni ngoba kuba lula ukuthi ispread ipoetry ebantwini kusaphetha le ethi yona bakokhumalo ikhuluma ngabantu bakokhumalo ibabonga nje ngamakhosi akithi bobulawayo sithi thina halala ngamakhosi ethu sithi bakokhumalo ndla ngamandla
inkomo namadoda inkubela bayihlabe ngamanxeba inyanga abathe bethufile uzulu kanti ithwasile ithwasile ngomnyaka kampeyana ubanzi wabantu bande balishiya uzulu untshintshintshi kanoyanda kandaba imfono evele ngobusemdibini inkomo ethe isabhuda eluleka ndabe zitha maqhawe makhosi bayethe
ethi nomalanga siyahaya nje sichabhobhi iqamula manje siqumaqumi isinqanda mathi intombi enhle ethi iqume uyabona kumfuka ncube indoda ethanda ukuthi idlale ngamazo thando ngangizama ukuthi ke ngitshengisa abafana ukuthi kwenziwa njani kwakusenziwa njani kudala kwakukhaywa njani intombi uyikhombise kanjani
so Kondela kumomondia, Mr. Bob Sinanda Mate, Kondela Ntokazi, ungesabi Ntombente, ngizikele ngaphelela, Kondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabi ikhatshana angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami.
Ngibonge kakhulu abantu be-National Arts Council, ngokuthi i-National Heart Merit Award for being an outstanding poet. Ubumbongi bethu burecogniziwe. Kakhulu mina mbongela uBulawayo. Kusho ukuthi into esiyenzayo njengoBulawayo, iculture yethu inhle kakhulu ukuthi beyize yananzelelwa lilizwe lonke kuma-National Art Merit Award. Siyabonga kakhulu, njalo siyaziqhenya, njalo siyaziqhatha. Yekela ngithi mina mbonge, ngithi mina lwamnandulimi sampilo yomlimi, isisinde sempilo ithuba lomlilo, inhlansi yomfaca igula lomcaba, umsamo woluntu iziko lesiko, luqukethe libhongwalo yisicubho, lisingathi zaga lugele ingoma ezimnandi, sanambithalwa dlabusa, saklikla sabusa ngalo, luyashelela olimini, nanko phesa luphela sitsho sithi akubona kuyabocwa, uzibani usimbece, amanzi ngamayaka, umgalo ngumcephe, odlayo uyancama, akahlabeli uyacula, lwamnandulimi sancenta. Okay,
indeed.
Yes, sikubona ukuthi abantu bathini khona bake ku Facebook uPepe Dube uthi ngikhona Dube khona bake esitikini namhlanje uthi kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu laba ababulawayo iGugurahundi kuzahamba njani ama DNA test konke lokho kuza kwenziwa njani uthi khona yini imali yokuthi kwenziwe konke lokho umthandeni mqondisi laye uthi baba Dube kunjani uthi lapha ke kudlalwa ngabantu sibili xa sikhuluma ngodaba lweGugurahundi kuzobuya ke uMusa Mazibuko uthi ya uyachampela ke umfoka encube lapho khuluma ke ngolikwa kancube imbongi kaZulu phela kwesithi uNkosi Nathi Jinga Ndebele uthi abayenze sibone khona siyacela sivuthiwe sibone ke silomlaleli khonapha ke ongani ukhona esitikini osezi ukuthi silobani foid kunjani
ngiyaphila babuthuke njani nini
ngiyaphila kakhulu ngikhuluma lobani
ukhuluma noNduna Mlambo
Nduna uphile njani
ngiyaphila.
Yeah, 1 minute sibili la kusitshela ukuthi wena ufisa ukusitshela ngikho lapha.
Eish, mina ngibabuke ngumuntu waseSouth Africa ngizela ngo-1993. Aha. Ngicabanga ukuthi ngizobe ngibuyele ekhaya ngelila.
Aha.
Isimo sasekhaya sibi kakhulu. Khona manje ngibona abantu bayasuswa endaweni, bayaxoshwa.
Mhm.
Kunokuthi i-government ibone ukuthi mayisusa abantu kulezo ndawo acabanga ukuthi bahlala ngokomthetho. Ibafunele ezinye indawo ibashiye ezitradeni ibasusa ngamasosha ibasusa ngamaphoyisa endaweni ezifana negokhwe endaweni ezifana nemanxeleni nasekhombo manje amangathi uyegweru same thing so I'm like thinking ukuthi mabethi independence inkululeko bani khona makuwukuthi abantu bayaxoshwa bashiye bese ezitradeni nabantwana I mean, what kind of an independence is this?
Yeah, it started to unfold. So, when I couldn't do that, I wanted to look at Baba.
Okay, right.
Siyabonga kakhulu ke uNduna. Sake music kancane sibonga ukuthi nje music kancane. Lo ke umculo kalikhwa kancube phela limsupport phela umfana lapho uyashashisa lokho kuzwayo singake kuyona ngathi sibone ke indaba kade sigokhela lamhlanje ibandla lezana PF Fleet kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwa impi yekhululeko kodwa kulabanye abathi akusoze kwenzeka le lokhu ngoba umnotho welizwe ubenza behlupheka okumangalisayo siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje walivalisayo onke isitobe.